imisebenzi sibile bayenza yona le especially wona ngwawo amapolisa mina ngibeka ikhala kubo yibo abantu laba abalobudlwangu dlwangu laba kuthiwa khona abantu benza into ezingelangqondo elizweni amapolisa umsebenzi wawo ngokugcina ukuthula nokulondoloza ezabelweni zonke but you will find that ukuthi khona eHarare isituation ekhona ngale is so bad ngobana wona amapolisa wona kumele ukuthi bebize i-support unit i-charge office kumele ibize i-support unit support unit ibe yiyo ebandawonye lebe-charge office bengene kingabi endaweni lapho kulodlakelwa khona udlakelo olungabe lubangelwa ngama-civilians kumbe abantu bezomba ngazwe kumbe wona la kuthiwa ngamasotsha abasebewalandula bethi kabawazi yena umataga wakhuluma egcekeni wathi wabiza amapholisa aba yibo abadubulayo labana abantu labana wathi wabiza amasotsha khathesi akuthi abantu laba abahamba becha abantu kabazi njani eHarare kulelokho esikuthi i-silent curfew amapholisa kabathathane bebopha abantu bona labo kumbe behle beqonde ukuba totally armed babadinga bona labo bantu akuthiwa khona ngamasotsha angaziwayo kodwa wona kuthiwa bona ngabe hamba lawo namapholisa kodwa bangabalandula bedingiza igangi bebamba i-international community bebamba amehlo beqamba amanga nje asegcekeni akuthiyananga laye uthiwenga owathe abantu bedutshile live okubonakalayo bedutshulwa ngamasotsha besithi abantu be-MDC bona labo yibo abadubula abantu bona labana ukukhuluma bani khona lokhu umuntu othembakala kuthiwa ngu-vice president so kumele ukuthi bekukhangelisise khona lokhu ukuthi khona abantu abahluphekayo kakhulu lokho behlukuluzwa bechaywa bebulawa ngamasotsha ngabantu nje kuphela amakhazi abangazili so lokhu ukuthi amasotsha bethi bona babalandulela abana abantu kulabantu abathathu kuphela abaripotile abantu bona bephuma imvimvinya kangaka bechawa sibabona kubezekuthiwa abantu abangu-3 kuphela no ayisikho and then umthetho wona lona kade usenzakala ngo-2008 kusemuva ngale umuntu onguye othayiweyo eyi-victim nguyobothwayo ehamba kuphela esiyaripota yena nguye sengene esitokisini
umholi wamabutho ubaba uValerio Sibanda sizwa kuthiwa uthukuthele ngoba uthi kayisuye owathuma amasotsha ukuthi ayebulala abantu njalo uvikwayeke wahlangana lomnankako ayebuzisisa ukubana ngubani kahle kahle owatshela amasotsha ukuthi angene esitaladeni ngoba kayisuye owakwenzayo khonoko ungathini ngalokho
ngivumelana laye khona lapho ukhomanda wamabutho uValerio Sibanda the general ngibona ngazani ukukhuluma iqiniso ngoba namasotha wona ngokwawo siyazithi nokuthi yi-army njengami mina ex-soldier amasotha wona ngokwabo nakala ngophawulwa ukuthi lo ngwayiphi indawo lo lebheji yakhe labana abayiba kade abadukula abantu labana lena yi-presidential guard leya ayisibo abasuke ezinkambeni laphana ukuthi khona i-infantry two infantry kumbe i-brigade leyana yi-presidential PG leya ehambe yaganga laphana yibo abantu labana bamele ukuthi bekuze ukuthi khona bona bebekhontrolwa ngubani ngoba kathesi zithi zikhuluma sisezinje i-PG yelo president kathesi uba mnankakho basuka njani kuye kumbe iyunithi yakhe inyona laba soze bebe bonke phela i-brigade yonke ihambe lo-president but ingxenye yangikhona yona le ekuthiwa khona babizwa ngu-obhethi umpofu kuthiwa wacelwa khona utariti jaramba lwana wakhuluma watelwa bacela kuminista we-home affairs umataga uthi yena nguye wacela amasotsha kodwa kathesi sebebona ububi obukhona we-international community bonke sebekulazula lokhu obhethi kathesi uthule yisi yinto eyaziwayo nale uValerio uqinisile ngabazi labo bantu ukuthi badiploya ngubani upresident nguyo lemvumo yokuyadiploya abantu ekhulume le-parliament kathesi akula parliament ekhona kulokuganga okukhona okufihlekileyo enanga ukuthi khona belondoloze ukuthula bahamba besiyatshaya abantu bayatshaywa ngale phandle ngale uzothiwa khona kade betshala ukuthi khona betshela ukuthi khona ziwa ipho kuvotela kuyini khona lokhu